salamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlaka 24 Mphalakazi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Elingali tshona njani izulu kandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Dinoma senza ibusiness, ayi business yangkhona iphansi. Akutshengiseli ukuthi sesisikhathini sokuthi lati sesikukhisimusi singabe sisibhoosta ama-business. Imali yangkhona lokhu injalo, lokhu ekuthule. Umumo lokhu njalo akutshintshi lutho. Asikwazi ukuthi sizakwanisa sizaphakama kanjani for the 2016.
Uzulu kunhlangothi zonke zempilo uchaza ikhefu lekhisimusi lalonyaka njengeliqandayo elingakaze libonakale lokhu nxa kukhangelwa iminyaka yangemuva.
Uwehlulekile ukuholisa ama-civil servants ama-bonus, kodwa ke akubahluphi ngisho la kancane ukuthi babuthele omali ekade ingasiza abantu abasebenza kanzima besebenzela abantu ababo. Ukuthi nabo bathole okungaya ethunjini bayayithatha leyo mali bayidle.
Iziphathamandla zebandla leZANU-PF lo mongameli Mgabe bebethe gwaqa esigodlweni sakhe e-State House ngolwesibili kudliwa izimnandi kugidwa kujatshulwa. Wayengumdlali weqembu le-Highlanders uMelusi Mabaleka Sibanda usenconywe ngemizamo yakhe yokuthuthukisa umdlalo wenguqu kobulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uzulu kunhlangothi zonke zempilo uchaza ikhefu lekhisimusi lalonyaka njengeliqandayo bengakaze bakubone lokhu nxa kukhangelwa iminyaka yangemuva kungekho nzuzo ekhona kubosomabhizimusi ezigabeni ezehlukeneyo behluleka ukuvakatshela izihlobo labangane ngoba ingekho imali yokwenza lokhu. Okuningi asikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Abakubhizimusi bavame ukuthola inzuzo eningi ngalesi sikhathi sekhefu uZulu ele mali yokuthenga akufunayo, kodwa bathi akunjalo lonyaka. Unkosazana Siboniso Ndlovu wakoMadabe eMangwe District ungomunye wabesifazane abaphatheke kwezamabhizimusi epheka lokuthengisa ukudla esewavula indawo yakhe ethiwa Yimnandi Restaurant.
Dinoma senza ibusiness, ayi business yangkhona iphansi. Akutshengiseli ukuthi sesisikhathini sokuthi lati sesikukhisimusi singabe sisibhoosta ama-business. Imali yangkhona lokhu injalo, lokhu ekuthule. Umumo lokhu njalo akutshintshi lutho. Asikwazi ukuthi sizakwanisa sizaphakama kanjani for the 2016. Ngoba sibona ibusiness yangkhona lokhu kulefu. Ayiqansi ukuthi njengoba thikhathi sesikuChristmas kwesijalo ukuphakama khona sikilungiselela umnyaka ka-2016, kodwa umnyaka lo vele hhayi kuyala.
Enkabazwela kho kuyisona leso lapho unkosazana Monitor Ntini waseSikombingo kuward 6 ethi kungakhanyi ukuba kuphakathi kwekhefu lekhisimusi nalo bahatshi.
Aegwele umkhathi kawumanga kahle, indlala izulu kalini kahle, abantu baphambeni abakwazi ukuthi baqesela ngaphi. Njalo akukhanya ukuthi kule khisimisi. Njalo ikhisimisi yakhona kukhanya izaphela ngenxa yenswelo, ngoba abantu even noma kuyikhisimisi sebesebenza ngokuswela ukuthi badlani baphekani. Aseyiyo yakudale okwakusenziwa amadili, kudliwa, kubizana nobungani. Ukuswela sokwenza abantu behlukane, bangathandani, sokuqede uthando.
Unkosikazi Sithembile Sibanda ngumama odabuka eMangwe kongwanyana olengane eziyisikhombisa. Laye unkosikazi Sibanda uchazela ikhisimusi yalonyaka njengeyahlukile kule yeminye iminyaka lapho uZulu ayejabula khona ngalesi sikhathi.
Ngendlela engikhangele ngayo isimo esikiswe eZimbabwe, nginanzelela ukuthi kulokhu kusehla yonke into, imali lelonyaka inzima ukutholakala. Vele lama programs wonke silawo ayasilela kukho konke emalini. Futhi ngingananzelela ama-civil servants akutholanga i-bonus yawo. Emabhenki soqala ukusila ukulayinelwa imali, imali ayitholakali. Ngiyazibuza nje ukuthi kambe ikhisimusi izaba yinto enjani. Nxa ngikhangele nje ngibona indlala nokuhlupheka kwabantu bezama kumuva bese emakhaya yabo.
Bekwehlukile ngesikhathi yena labentanga yakhe besakhula, unkosikazi Sibanda ethi uyabazwela abakhula kuyona le iminyaka ngoba bengasoke bakuzwisisa lapho kuthiwa kwakujajulwa kakhulu eminyakeni yangemuva.
Thina sisakhula kusukusela kubo 16, 17 kusiyale vele kwasokuyimudi yekhisimusi. Yonke into nje yabisitshintshile. Abantwana babe sebevele bekhangelele okuhle abaza kuthola, ama-presents, izigqoko ezintsha, ukudla okumnandi. Yebo kambe kukhona futhi esingakudliyo okukhangelela ukuthi kade singayikho esesikudla ngekhisimusi esingasakutholiyo ngoba singelamali. Opisa kunje abantwana babazi babazwa nje lokho kuthiwa kulophisa ini. So siyakhangela ukuthi imali iwe ngikhoyo elizweni abantu bayahlupheka.
Ngalesi sikhathi somnyaka bekusiba iziphithiphithi kudatshula imimango uZulu ephakathi kwenhambo ukuyabonana lokujabula lezinini labangane kungaba semakhaya loba kwamanye amadolobha. Kodwa lonyaka akunjalo, uZulu eseqakathekisa ukudinga imali yokusebenzisa kokuqakathekileyo okubalisa imali yokuthelela lapho behlala khona ezesikolo sabantwana ukuze lapho zivulwa babe sebezihlawulile kanye lokuba bathole okuya ethunjini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Sanibonani balaleli, lapha ke likhuluma nayo Benedict Mhlapo ngisithi khisimusi enhle, khisimusi elijukela. Thina ke lapha egoli siyayigruva vele siqala kudala, sazi lina ke ukuthi limise kuphi. Kodwa ke silifisela inhlanhla ikhisimusi enhle, khisimusi elijukela. Licabange lonke ke ukuthi labo baphuzayo ke hatshi ukuphuza bese senza izinto ezingasizo ke. Labo bashayela izimoto ke lani, qaphelani ukuthi ma selitshayela izimoto lingatshayeli lidakiwe phela ngoba kuyingozi. Kodwa ngisithi kini, hayi lidle sibili lingayixoleli ngoba lathi ngapha sithwalise nzima, sithwalise amagaba avuzayo eGoli. Ngowenu ke uBenedict Mhlapo ngisithi hatshi ke lisale kahle.
Ngesikhathi inkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ezisebenza kwele South Africa zilubhekise ekhaya ekhefini lekhisimusi, izihambi zonke zikhuthazwa ukuthi zilondoloze impilo yazo leyabanye ngesikhathi zisebenzisa imigwaqo. Kule nkulungwane zabantu abalahlekelwa zimpilo zabo ngalesi sikhathi sekhefu, uBenedict Mhlapo uxoxa lezizalwane zeZimbabwe lezi ngezixwayiso abaphana zona ngalesi sikhathi sekhefu.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Ezra Maplanka owenhlanganiso yesebenze e-Migrant Workers Association eJohannesburg uthi umthetho wakuqala ngaleli khefu ukuthi ungawathinti amanzi amponjwana nxa usazi ukuthi uzatshayela imota kumbe ibhasi.
I-advice yokuqala engayinikeza yiyo ukuthi abantu bahambe safely, bayekele imibhuku uphuza bedlulisise ukuvikela ingozi ngoba ikhathi esengisibona kusuba lengozi ezenzakalayo abantu becina ngasafika ngemakhaya.
Umnumzana Washimabizela laye osebenza kwele South Africa uthi kulabo abalubhekise ekhaya, beka amaphapho phansi nxa utshayela ukhumbule ukuthi imota kayikwazi ukuthi uyinjiva.
Ukuziphatha into i-right kabi because at times uthola ukuthi abanye bagcina sebephapha sebe even endleleni ma-driver ngendlela leyana ukuthi uyabona ukuthi ngeke afike lapho aya khona. Sizogcina sihlangana nama-accidents amaningi, ugcina ungasafiki lapho wawumele ufike kona. Abazali bakulindile ekhaya sokugcina kungase Christmas okuyi-funeral.
Kuzinjiva lezi njivana eziphethe irandi elithi nxa libona idola lilale ngogedla, uMaplanka uthi lingantshintshi imali yenu ezitalateni.
Abantu abaningi kwakuba ngokusebenzisa nje ama-cards abo noma le-bank card lapho yakhona ukuthi u-access usekhaya. Ingoba ungavela usukuphethe imali yakho irandi usuke utshintsha ngale i-rate. Thosana abaningi abashaya kugcina ukuthi abanye baqilakala singazi ukuthi i-rate actually i-rate sikuphi ngoba ngendlela irandi eliwa ngakhona.
UMabizela wengeza ngelithi kuhle umuntu athabe aze abe manzi nte ngekhisimusi kodwa ungadlulisi amalawulo.
Abantu bagcina sebenza into bangamelanga bazenze indaba yokuphapha. Njengamantombazana nabafana ama-youth abasakwazi ukuziphatha kahle just because ngelanga liyi-1 iChristmas. Abanye bagcina sebelala bonke, abanye bagcina bamitha ngesikhathi sona leso, abanye bathola umkhuhlane lo ozomtshintshela impilo yakhe yonke.
Esinye sizalwane seZimbabwe umnumzana Farai Goodmo Mudzembwe uthi thenga ukhumbule ukuthi uzafuka ukuphila, wekele ukunatha utshwala sengathi ukuqala ngawe, njalo khumbula ukulungisa izinto ezibulala ilizwe.
advice engabanikeza yona is simple abagcina izimali zabo basebenzise okulengqondo okwaqala okwesibili uma umuntu ephuza akaphuza responsible akhombola ukuthi impilo uyiphila kanye ngakho ke abalondoloza impilo but okukakathekile okunye ngifuna bakwazi ukuthi kumele basisukumele balwise i-corruption back eZimbabwe and ilizwe lethu liyawa ngenxa ze-corruption
njengoba nje kuvamile ukuthi kumalungiselelo ekhisimusi abantu bathenge sengathi umhlaba uyacina umabizela uthi yidla imali yakho kodwa ungakhohlwa indleko zomnyaka ozayo
sisebenza umnyaka wonke January up to November for ukusevela uDecember kuphela waste imali eningi lapho sesifikile kuJanuary abantwana bafuna ama school fees ama rent ozayafuneka so bizana nomashonisa umashonisa labana sebe kutathe imali eningi kusho ukuthi uzofika kuJune usebenzela imali leyo uspend ngoDecember
kanti kumculo weZimbabwe uzi uthi kungadumi ezakwabamanye amazwe ezindlini zenu ngekhisimusi likhohle ukuthi labakini abaculi bazihwatshile ingoma ezintsha uthi kulabo asebegewukile umuntu osezithi ubuya kwaZulu yena dabuka kosikobokhobo qondakini wekele ukuminya abanikazi bendawo ngesikhathi befuna ukuzijabulela
Uma ngishiye indoda ezongena edolobheni elikhulu lokubulawayo ngiyafisa noma umkhuzo lozohleko lomnandi bezintombi zaseBethlehem. Ngirasa ngiphezulu upstairs 199 floor by this JK Music Productions.
Imele Studio 7 Johannesburg le South Africa ngingubenedict Nhlapho.
Yithi Zion isiluza amakhilo namakhilogram ngokrapa zila standard labagulayo nabahlupheka. Hold! Shama rango my best friend wara. Umile langa ngkhambe ngkosa usabonakali kule ndawo ntombi yami wendele fina. Slice up baby wendele fina.
Iziphathamandla zebandla lezanu PF lomongameli Mgabe bebethe gwaqa esigodlweni sakhe iState House ngolwesibili kudliwa izimnandi kugidwa kutshatshulwa. Kodwa abamabandla aphikisayo kunye loZulu Mathupha bathandabuza ukuthi kungenziwa idili ngesikhathi ilizwe liphakathi kobunzima obukhulu obokusilela kwemali. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezombusazi womnumzana Ambrose Sibindi oyisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association endawonye lenye njalo ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana George Mkhwananzi onguye osungula lingxoxo.
Ngicela ukuthi akukhulumi ngeZimbabwe labantu abangakufiki kakhulu ngabantu beZimbabwe kodwa abantu abayihlupha ukuthi abantu bebathiya ke lapha manje akukhuluma kanje bese ivole ephedeni isayisho ukubana abasizi sezenzayo holi lohlobo lebonal kodwa ke sesimangala ngase sifike ukuthi uPresident welizwe Mgabe kayibana aphathe isizwe sonke labasizi sezenzayo bahole ukuthi la ukuba lezinkulu ezihabeka eSpeaker lokho kuyadingisa ukuthi ilababusi abane-wrong priority abafisa ukuthi bathabise bonabo bantu abayizikhokhwanade zabo soba bengelandaba nabanye abantu abaphila elizweni nezindlela umnotho walelizwe usegcine kuzaphila nzima ukuzovuke ngoba labantu wasekusenda and njengokananzelela amazimbabweni theyare very disappointed ukuthi bakukhombena lokho kuyazi ukubana kuyadingisa ukubana hhayi uhulumende uselizwe ithathi nabantu besingakuthi
wena ke mnumzana Mkhwananzi uthini ngalokho?
Ube hamba ngilahlekela uSpindi kokunye engamdobhi kahle inhlamvu zamagama akhe. Kodwa ke ithi ngithi mina ke akumangalisi ukuthi abantu bezanu uhulumende wezanu wenza izinto ezinjengalezi ngoba bona bevele benguhulumende wamagovu. Amagovu lawana angasela mzwangedwa angaselayo unembeza abangadla nje noma intandane zibhekile abantu bezanu uhulumende wezanu siyazi ukuthi uwehlulekile ukuholisa ama-civil servants ama-bonus kodwa ke akubahluphi ngisho la kancane ukuthi babuthele omali ekade ingasiza abantu abasebenza kanzima besebenzela abantu ababo ukuthi nabo bathole okungaya ethunjini bayayithatha leyo mali bayidle sike sabona futhi kunsukwane zedluleyo begibela amabhanoyi besiya eVictoria Falls lapho kade benomhlangano wabo wezanu lakho abachithe khona izimali ezinkulu. Yikho engizama ukuthi ngamafishane ukuthi laba zinswabanda ezingena esimini zishaye ziphintithe zingenayo ngisho umzwange dokuthi abanikazi bensimu bazosala besidlani.
Kodwa mnumzana Mkhwananzi, siyezwa lapha abanye besithi imali le esetshenziweyo kaso mali yesizwe ikhitshwe yibo abantu bezanu, ungathini wena lo?
Izanu njengokuyazi kwethu indlela eqhuba ngayo, awukho umahluko phakathi kwezanu lohulumende. Konke nje kusuke kube yinto eyinhlanganisela. Uma bethi bona imali akusiyo yesizwe, akusiyo yelizwe, ngeyabo eyezanwa, lokho kibo kithi thina akusho lutho, ngoba siyakubona ngaso sonke isikhathi amankampani angakahulumende ayanikela ngezimali enika ibandla lezanu, ngoba vele khokhelwe ngabantu bezanu ababe bebonga ukuphiwa lezo sikhundla. Ngoba uma bengasakwenzanga lokho basuke balahlekelwe yileyo msebenzi. Siyabona lapha mamhlazana kuyilanga lokuzalwa lika mongameli, bayakhipha ama-statement bayafaka e-newspaper esikwazi ukuthi bayabewakhokhele ngemali enkulu. Konke khona lokhu kukhomba ukuthi umahluko phakathi kwebandla elibusayo nohulumende awukho. Okwenziwa izanu kwenziwe nguhulumende, okwenziwe nguhulumende kwenziwe izanu kwenzela izanu.
Bakhona abathi bakhona abezanu PF abathi bona abantu bengasoli ukubuthana lokhu kwenziweyo ngoba imali esetshenziweyo ngephuma ezambeni zabo. Wena uthini ngalo?
Okokuqala kumele sinandela abantu bekuze ngaphana. Kucacile ukuthi bekulama legislators, bekulama cabinet ministers, bonke bantu kusegcekile ukuthi leyo mali ayiphuma ezambeni zabo. Kuyimali abayiholileyo behola emalini yesizwe ebhadalwe ngabantu nge-tax yabo. Phezu kwalokho futhi, nanxa kuyikuthi kungathiwa imali ephuma ezambeni zabo, lento efuna siyinanzelela ikuthi nxa i-ZANU PF iyimpower, ayibusi abantu be-ZANU PF, kufanele inakekele abantu beZimbabwe bonke. So ke ngase bezagcina bethi hayi imali ephuma ezambeni zethu, kodwa sile ntandane ezifayo. Silabantu silabaselakazi abalambileyo, silabantu abahomeless, silamavendors adinyiswa zona insuku esehlile ukuthi athole indawo zokuthengisela. Umuntu ayekhulume ukuthi amazwe sina imali ephuma ezambeni zabo, kusegcekeni ukuthi silabantu abasibusayo abangelandaba lathi, abalokugova abazikhanyelayo kwena kodwa. And kulosisa ukuthi sibuswa ngabantu abanjengalabo, into eyangisayo njalo.
Hello ke ngumnumzana Ambrose Sibindi, ingcwethi kwezombusazwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, ubexoxa indawonye lenye njalo ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana George Mkhwananzi. Elingakhohlwa ke uhlelo Studio 7 Live Talk lamhlanje ke sithi thina asihluzeni bomama, sikhangela ukuthi abantu balinanza njani ikhefu lekhisimusi lo nyanga, ikakhulu omama abayinsika yemuli. Thumelani text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni, lingenelani kuhlelo. Singakangena esigabeni esilandelayo, wothi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Iziphathamandla zakwele Belgium zithi umnumzana Abodolfi si oleminyaka engamachumi amathathu yokuzala oyisizalwane salelo lizwe obotshwe ngolwesibili umiswe phambi komthethwandaba namhlanje, esetheswa icala lokuba ngomunye wamalunga amaqembu abalwa becatsha besimoslem abedlulisa amalawulo abahlasela eParis kwele France mhlaka 13 Lwezi. Iziphathamandla zakwele Brazil zikhathazekile ngenani elikhulu labantwana abazelwe belamakhanda amancane belomkhuhlane obizwa ngokuthi microcephaly abazinkulungwane ezimbili lamakhulu amane 2400. Abangamachumi phose amathathu 29 balaba abantwana babikwa sebefile ngomkhuhlane obangelwa ligcikwane lithwalwa imiyane.
Igama lami nguMark Peter Ntambe, ngilifisela uKhisimusi olijukela lomnyaka omutsha olokuthula. Ngesikhathi sekhefu kanje, masingakhohlwa ukuhlephunelana okulutshane esingabe silakho labaswelayo kunye lentandane endaweni esihlelekizo.
Inani labeZimbabwe elisebenzisa umngcele weplum tree liphungukile okumangalisayo ngesikhathi iningi lingena elizweni lilanda ikhefu leKhisimusi. Kodwa loba nje kunjalo izethekeli zithi azithokoziswa indlela eziphuziswa ngayo ngenxa yokuhanjiswa emahofisini atshiyeneyo uma bebhadala umthelo wezimota kanye lempahla abayithengileyo. Intatheli zendaba yethu Martin Ngwenya uzithole ephakathi komhlambi lo obe uthukuthele ngoncedo abalutholayo.
Uma kuqathaniswa leminye iminyaka umngcele weplum tree kade othule ngesikhathi iningi lingena eZimbabwe zilanda ikhefu leKhisimusi, nomanje imizila ibe imfitshane, iStudio 7 inazele ukuthi bekuthatha umnyaka ukuthi isihambi siqede ikakhulu ukuhlawula imithelo ocelele eZimbabwe, ucelele leBotswana, bekule nguquko ngoba imizila ihamba ngesiphangiphangi. Kodwa bekunganjalo eZimbabwe lapho iningi beliqeda amahola amabili kusiya kwamathathu ukuthola uncedo. UJoseph Ndlovu uthi uhulumende kumele azame ukuguqula izenzo zakhe ngoba kula goxotsha izivakatshi eziletha imali yamanye amazwe ekhandwe lwamehlo abomvu.
Yeah, it is disappointing because if you look at issues this way, imali engena elizweni ilethwa ngalaba bantu imali eningi. So kumele sibaphathe kubi, kumele sibaphathe kahle, sibone ukuthi siyenelise ukuthi bengene masinya elizweni.
Uqhubeke esithi uhulumende kumele abe le ndawo yinye lapho okuhlawulwa khona umthelo wezimota kanye lempahla, hatshi isiphithiphithi esitholakalayo.
Okuqakathekile ongezwa nguhulumende ukuthi kudalwe indawo eyodwa lapho abantu abangahlawula khona, lapho esithi ngathi khona it's a one stop shop, lapho ukuthi into ze customs, indaba ze okuhlawulwa kwezimota kwenziwe endaweni eyodwa, hatshi ukuthi umuntu aline ngapha abuya line ngale. Lokho kuphusisa abantu esikhathi befuna ukuhamba.
Kusenjalo amaloli lamaloli kahulumende weBotswana bezichitha buthumuthumu abangene eBotswana ongekho emthethweni. Amapholisa weBotswana agconwe ngesenzo sokubutha abantu abavele besendleleni yokuya ekhaya bebayihlisa emabhasini bebafaka umaloli abuyaziwa ngokuthi ngamagumbagumba. Unkosazana Siphiwe Sidanile ungomunye ongaboni isizathu sokubopha beZimbabwe bevele besendleleni yokuya ekhaya.
Akula sizathu ukuthi amapholisa abonipha abantu. Abantu laba sebezivuyelele ekhaya, kanti uhlupho kuyini? Ababekele. Asikho isizathu uqiniswa.
Kukanti phakathi kwamatshata amnyama amapholisa eZimbabwe ahamba isibanga ekubuseleni isithunzi sabo kulandela indlela aphatha ngayo izethekeli. Lokhu kulandela ukukhonona okubhahileyo ngesiphathi izethekeli ezitholayo ezandleni zamapholisa akakhulu alinda emgwaqweni.
Isiphatho samapholisa this time around siyasithokozisa kakhulu ngoba abazange badimande into eziningi emgwaqweni, ikakhulu lokuthi abazange bachithe isikhathi behlola izimota, babekhuluma straightforward.
Noma nje ukwethekelela eZimbabwe kulakho ukucunula isihambo kwezinye isikhathi, bekumgceke ukuthi iningi beligcwele injabulo elitshengisela ukuthi ungaze uye eMpumalanga kumbe eNtshonalanga, ekhaya kusekhaya. NguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngisawurongile eBotswana.
Khisimusi enhle evela kwabe Studio 7 lomnyaka omutsha omuhle oka 2016. Silinika ke ithuba lokuthi libulise izihlobo labangane ku Studio 7 lisitshela ukuthi lijabulela njani iKhisimusi lonyaka endaweni lapho elikhona. Thumelani impiko lirekode ku WhatsApp audio lizibetha igama lalapho elihlala khona ukuze sidlale emoyeni. iStudio 7 ngeyakho.
Kwezemidlalo wayengumdlali weqembu leHighlanders uMelusi Mabaleka Sibanda usenconywe ngemizamo yakhe eyokuthuthukisa umdlalo wenguqu edolobheni lakoBulawayo. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo ekhonale koBulawayo.
Ekhuluma ekupheleni komncintiswano walonyaka wemabaleka under 18 tournament obengumhlonitshwa umama uCecilia Malunga utshayele ihlombe imuli yakomabaleka ngokuzimisela kwayo ukuqoqa imidlalo yabasakhulayo. UMalunga uthi akujwayelekanga ukuba omama basekele obaba nxa befaka imali zabo kwezemidlalo njengalokho kwenziwa komabaleka. Njalo uthi isifiso sakhe ngesokuba eminyakeni elandelayo ibe minengi imidlalo efanayo edolobheni lakoBulawayo. Wayengumqeqetshi weqembu layelendaza eminyakeni eyadlulayo uBeridaka laye ungezelele emazwini kamalunga wathi imisebenzi kamabaleka iyaphathisa ukuthuthukisa umdlalo wenguqu ukucelela abasakhulayo njalo sowabo kumele benze imizamo efanayo.
Umabaleka what he is doing here is setting a very good example.
Kwenza kamabaleka kumzekeliso omuhle kwabanye abadlali bebhola ukuthi labo benze inhlelo ezifananayo ezokuthuthukisa umdlalo wenguqu kwabasakhulayo endaweni ezijeni abahlala kuzo. Sifisa uNkulunkulu abe laye.
Isiphathamandla senhlanganiso yezifa edolobheni lakoBulawayo Washington Sithole Chimanda ukhuthaze amaqembu adlala kusigaba saphezulu eseCastle Premier Soccer League ukuba athaphe italenta emidlalweni efana lale ebiqoqwe ngumfaka amabaleka.
Lawa lafana ama-under 18s yiwo i-backbone yama-teams zethu naku-premier. Siyazi abaningi khona abakwa-Islanders abanye kumakhandleni bazawathatha babangise kuma-Premier League teams. Coaches, siyabonga, well done, nebhola esilibonile lapha sikhulisile kakhulu.
Umncintiswano wemabaleka under 18 tournament uqale enyakenye lapho kunqobe khona iqembu le-Islanders njalo ungenwe ngamaqembu amane athi ele-Chickenini, ele-Makhandeni, ele-Bantu Rovers kanye lele-Highlanders. Lo nyaka inkezo iphakamiswe liqembu le-Makhandeni lona elinqobe le-Highlanders ku-final njalo umncintiswano walo nyaka ubungenwe ngamaqembu ayi-9. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Yebo kambe balaleli sokuyisikhathi lesa isikhathi lesana esokulibalela imbiko esithola nge-email, Facebook la nge-WhatsApp. Siqale ngalabo abasithumele nge-WhatsApp audio.
Studio 7 ngiyabingelela ngegama lika Jesu muhle umsebenzeli wenzayo kona ngaphe Washington DC lisicebisa lisithela ngendaba ezinhle ezenzakala elizweni lakwethu. Bakithi izinto zinzima lapha kodwa ntanto ukubulisa abazali bami lapha sengikhuluma ngolimi lwami olwesithonga nanda kujuzika ibazikali bangu ibaziwa kubhinga ogiya kumwami sinakoma kundawo yachininga kumakwinyo nanda kujuzika ndende utekwa ngusipha mundike bamba tinguchinkondya amuchembera agwe nkabali mbama libandala kwa bazikali bangu mbala ndiboni ya zubanze mchaya kisimu simu muli seni ya kabotu ni kubata we chiliwo mbutara nchichecho ati jatwe mbubobo ala njiko atutikia nchichecho chiliwo tumuli seni obo tukisimu si ndiru mbidero go mendichi patide kwa linonchi mani gide asi kulindiswe nkundiza ono nkundibedete kulindiswe pe ndiriko uno wala yo kubusena abuwa machamcho pe darumba mumulise ni obo tukisimu si Zimbabwe yonse ni mumu kwa kwa nchagaga atu ende kabo tutwarumba
tarumba roko siyabonga kakhulu kwa manje wothi sikhangele ebesilakho. Uzulu kunhlangothi zonke zempilo uchaza ikhefu lekhisimusi lalonyaka njengeliqandayo bengakaze bakubone lokhu nxa kukhangelwe iminyaka yangemuva. Iziphathamandla zebandla lezanu PF lomongameli Mugabe bezithe kugwaqa esigodlweni sakhe State House kudliwa izimnandi kugidwa kujatshulwa yena uZulu ephakathi kobunzima.
owayengumdlali weqembu le-Highlanders uMelusi Mabaleka Sibanda usenconywe ngemizamo yakhe yokuthuthukisa umdlalo wenguqu kobulawayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, lilale. Silithiya ku-Studio 7 Live Talk.